sike sakhuluma ngakho, sike sakhuluma kungumbuzo eParliament, kulomunye othokozileyo ebuzuba kumnanga Zulu. Kuhamba njani? Yindaba ekhulunyiwe, kodwa ngokubona kwami ubephendula nje engelalayo imbangela lezizathu nokuthi kule solution banangayinika. Kukhulumile nje okungazwakaliyo ukuthi sizwana bezesala bakhuluma izizathu ezijejene ezingazwakaliyo ukuthi iqiniseli yilo sili yilipi. Uduwe silabo emagetsini kutshengisa ukuthi one aselabo manjinela abazi umsebenzi. Okwesibili kutshengisa ukuthi ugovernment kalalo uhlelo lokuplanela iZimbabwe ukuthi amagetsi kungenziwani ukuthi elinzi. Ngesivele sikwazi ukuthi ngokukhula kwe-economy, ngokukhula kwama-sector akhwayo lama-towns abantu besakha izindlu, vele amagetsi kuyabe kuhamba esilela. And ugovernment kafakanga uhlelo lokuthi wesiphangiphangi sibe seduzane lamagetsi afunakalayo sibe seduzane nala akhitshwayo kumbe alungiswayo. So sekule gap enkulu, i-demand isinkulu, amagesi akhona malutshwane. Akunani lokuthi kule Kariba konke lokhu ngamanga, akula manzi, thina sihlala duzane noKariba, amanzi akhona emfuleni. Technically singakhangela ama-turbines athatha amanzi, athathela phansi. Ukuthi amanzi malutshwane kumbe manengi, sike saba lama-drought, asikaze sibone amagesi ecishwa ngokuthiwa ngoba amanzi malutshwane, akaze kwenzakale lokhu. Ama-turbines athathela amanzi phansi kukaZambezi, phansi.
Uhulumende uthi abantu sakuzamela bezibonele ukuthi bazasebenzisane kumbe basebenzisa i-solar energy.
I-solar energy, i-technology ye-solar bakithi hlala sikhuluma, ayikathuthuki esimeni sokuthi lapho eZimbabwe zingazibona sesingabantu abathatha amandla kagesi evela kusola siwafake ugradiate kumbe siwahlanganise nalawa ajenerate ngamanzi labo coal. Ngoba i-technology yesola isesekhatshana, asikafiki esimeni sonesi. Njalo asila plantation kumbe i-power station ephushwa kumbe ephushwa ngamandla elanga. So konke lokuyana nje izisizo zikatenda lo-amukela. Ngabe ugovernment njeyanoi sile coal eminingi eZimbabwe, sila ama-gojis amaningi kwayo wonke, zingakho amanye ama-generator amanzi kumbe ama-generator amanzi gesi akwana even 5 ugwayi nje ngokwazi. Kanti kuswelakala ingqondo nje labantu abahlakaniphile abakhaliphile abakwazi ukuplanela abantu.